sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kuNcwabazi 2023 ngoKeep Stube. Endabeni zethu namhlanje.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
Umnumzana Nelson Chamisa ucela abantu ukuba bevotele ibandla lakhe kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu. Kuvinywa isikhafundo sakwelebhilithani ukuba singene kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
UChamisa wethule amazila namuhla emhlanganweni wakhe omkhulu ugqiba umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. UChamisa uthe kumele abantu bevote ngobuningi njalo bevikele ivoti yabo. Upinde wathi iZANU PF isebenzisa izinduna ekuzameni ukuthusela abantu emaphandleni.
The ballot paper, he has even rigged the alphabet. He is M and C. I must be number two. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Nana, nana, teke, masi.
Kodwa ukubandla leZANU PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi ngasoze anqobe uChamisa ngoba belengqwele yezombusazwe uMongameli Emmerson Mnangagwa.
Ibandla leZANU PF likhangele lizanqoba kukhetho lololuzayo. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezu kwayo. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka, uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalingayo. Asisobandla eliphomukulenga emoyeni, asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli. Silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli.
Omunye osekela i-CCC uMnumzana Nkosana Mpofu uthi ulethemba lokuthi uChamisa uzanqoba.
Hawu, kanti sinqoba la esilayo thina. Njengoba ubona simile lapha sizimisele kakhulu ukuthi kanqobe. Ngoba sesidiniwe ngaleli qembu elisibusayo.
Lokhu kusekele uMnumzana Talenti Ngwenya, yena othi uChamisa enganqoba kumele ase amandla ombuso ezabelweni.
Understand ukuthi if mawufuna ukwenza amaphepha akho and everything will fast, so many things are rare. No, imizwa kumele angalisebenzi kanjalo. Ungaziyo kuliphi ilizwe, for an example, ngaya emathelwane lapha e-South Africa, awumelanga uziye ePitoli ukuzenza amaphepha, eJohannesburg enza amaphepha. So lami ngithi kumele amaphepha enze at my region lapho engikhona district level.
Umhlangano wanamhla ungenwe ngabo zohlula ukhetho abagoqela okwaba ngumongameli wakele Mozambique uMnumzana Joaquim Chissano. Imele isithu 7 useharare ngimnozelozi Ndlovu.
Kuzenjalo eleZimbabwe lithi selivimbe usikhwicamfundo Stephen Khani wakwelebhilitani obefisa ukwethekelela elizweni leli. Umabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Nick Mangwana uthi uKhani umiswe esanda kungena elizweni wehlule kuchasisa ukuba udingani. Kubikwa ukuba lokhu esezandleni zikahulumende emagcekeni endizamtshina eRobert Mugabe International Airport. Sehlulekile ukukhuluma laye ngodaba lolu kanye labasesigodlweni seBhilitane eHarare. Silokhu sikudaba olufanayo. Ikomishini elawula ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, icele namhla ukuvula indawo zokuvotela kobulawayo lapho bafake okuzasetshenziswa ekuvoteni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala endaweni ezitshiyeneyo elizweni lonke. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu sokulungiselela ukhetho oluzayo. IZEC isilungisa indawo ezitshiyeneyo okuzaqhutshelwa khona ukhetho lolu. Kukhangelelwe ukuba kuzakuba lendawo zokuvotela ezedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili, i-12,370 elizweni lonke. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebedinde amaphepha okuvota edlula izigidi eziyisikhombisa 7.1 million. Kulabantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha lengxenye 6.6 million ababhalisele ukuvota ngolwesithathu. Abakubandla elibusayo bathi izandla seziluma. Umnumzana Kudakwashe Musanga okhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF eForever Associates Zimbabwe uthi inhlanganiso yabo isithumele abazahlola ukhetho endaweni ezitshiyeneyo.
Sebesile abantu ababesincedisa nje phandle befake idesk yabo 300 meters away usuka ku-polling station. Lokho kukhulunywa khona ngumthetho ukuthi siyavunyelwa ukuthi sifake idesk yethu. Sikhangele nje ama-statistics yethu ukuthi abantu bethu besebakhombisayo ukuthi bevotele iZANU PF bangaka ababuyileyo.
Amalungiselelo okhetho ahamba kuhle kuzo zonke indawo zelizwe. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gift Moyo osesigabeni sephelandaba Chabalala uthi uluhlu lwababhalisele ukuvota alukabi khona.
Hayi, na mina ngivotela eChabalala Free School bazinyamangala, amabizo lokhu angabi khona, angikwazi ukuzwenzakalani.
Ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lolu kulenhlanganiso ezizimeleyo lazo eziyabe ziluhlola. Enye yazo iZimbabwe Election Support Network emelwe kobulawayo ngumnumzana Thembelani Dube.
Ama polling stations amaningi esike sabhoda nje sikhangela sibafica ukuthi i-material sebeyitholile. Ama polling officers akhona, ama police officers ayiwakhangela ukulondoloza lezo mpahla ezikuyileyo akhona.
Kusenjalo kulabanye abahambe emthethwandaba namuhla abagoqela umnumzana Musa Kika oweZimbabwe Human Rights NGO Forum, umnumzana Arnold Tsunga okweyinye njalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu, labanye abaliswe yiZEC ukuba bahlole ukhetho lolu. Bafuna ukuba yingxenye yabahlola ukhetho lweZimbabwe. Bazabuyela emthethwandaba kusasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bathi abesabi lutho njalo baledlabuzane lokuphatheka ngokugcweleyo kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende kanye lamakansila ngolwesithathu. Kubika uTaboka Ncube.
Intsha ithi iledlabuzane lokuba phakathi kwabantu abazakhetha inkokheli zelizwe ezigoqela abatsha abadinga ukuvotelwa ezikhundleni zamakhansili lakuphalamende. USithabile Gandhi osezimnyama eMangwe uthi intsha izasukuma ngobuningi ngolwesithathu.
Ulutsha lukhululekile. Lokhu kubangelwa ukuthi amaphathi ahlukeneyo abhoda ngezindawo lezindawo ezitshiyeneyo bengancindezelwa, bekhululekile ukuthi bakhulume lomphakathi ezigabeni ezehlukeneyo. Ulutsha Taboka baledlabuzane, ikakhulu abaqalayo kwezokhetho esithi ngama first time voters.
Umlungisi Janeiro owebandla le Citizens Coalition for Change eWange Central uthi abasakhulayo balenjabulo enkulu ngenxa yethuba lokuvota abalitholileyo. Uthi bazakuyavota njalo bavikele ivoti yabo.
siyajabula siyathokoza the outcome esiyibonayo for these elections from the previous elections ka 2018 kathi sikutshenzela ama youth amaningi abambene endatshenzela ukufuna inguquko and abaningi baphume ngobuningi babo siya register ukuvota because they want change.
UMoses Langa ongumgcini isihlalo wabasakhulayo bebandla lezano PF ezansi emandebeleni uthi abasakhulayo abala kwesaba njengoba kungeladlakele olwenzakalayo.
Sikhangele vele ukuvota and sivote ngamanumbers kakhulu and ibithi ungakhangela amanumbers ethu abajesileyo ontanga bethu baningi
and ungakhangela futhi kuma-meeting rallies zethu esiwayenzayo around the province ezadrisa ngomongameli ezadrisa ngamaleaders amanye abontanga babuya ngobuningi babo ukutshengisela ukubana bathakazele kakhulu ibandla lethu lezano PF and siyakwazi vele ngokhetho lolu sizanqoba siye phambili.
Ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo uRopa Fadzogava osekela ibandla le-CCC uthi loba abantu bengahlalisekanga bengazi ukuthi kuyini okungenzakala ngalesi sikhathi sokhetho intsha ezinikele ukuphatheka kulolu khetho. Ukuthi abasakhulayo bazavota ngobunenyi ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingutaba kancube.
Phambi kwakusasa eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu olwama-harmonized elections abephithizela amabandla ezombusazwe egcwele indawo yonke. Isitudio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala ezigabeni ezitshiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo abafuna ukumela izigaba lezi bathini. Asizweni ukuthi intethelo ezindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisa Sifanda uthini ngalaba akhulume labo.
Isigaba seBulawayo North sesisikhulu kwamagama kulandela kwenziwa kwemingcele emitsha eyadejwa yiZimbabwe Electoral Commission. Abahlali balendawo bahlutshwa ngokuthiyeneyo. Unkosikazi Felicia Dube ohlala eKingsdale ukala ngamasela.
Sithetha nzima kakhulu lapha eKingsdale silodubo lamasela abasithwale senzima sivuka sitontshele izinto. Amasola bayathatha besifisa ukuthola uMTO ngasincedisa sisize kulolu dube esikhanyelane lalo.
Kuthi-ke unkosikazi Mia Ndlovu ukhala ngokuswelakala kwamandla gesi emahathula.
Mina ngifisa ukuthi sibe lamanzi lamagesi ukuthi impilo yangikhona ilowa kula mali. Sifuna imisebenzi, sithole imali, sihambise abantwana esikolo, vele imali zangikhona nganini. Itholakale.
Amanzi yahlupha kulesi sigaba ahamba njalo nje. Unkosikazi Maria Munyoro uyakhala.
Nabaningi asila amajoji, abanye bangcono bayafila kumajoji. Thini yathi vele ufake amapheyili akho angu-4 1 week amanzi. Siyabonga sethu.
Unkosikazi naleti ndlela ugcizelela amanzi kaMaria.
Ngingananzelela kakhulu nxa amanzi ebuya khona phana abantu basebefile ngesikhathi sonalesi amanzi abengcolile. Abantu basebefile ngoba babesesaba ukuthi amanzi anjani azahamba. So sikhathazekile kakhulu ngendaba le yamanzi.
Ozamelayo ibandla leZANU PF uMnumzana Nkosana Mkandla owayehlala eMelika kodwa waphenduka ekhaya uthi udubo lwamanzi luza kuqedwa libandla lakhe.
I-constituency eBulawayo North silama-neighbours anjenge-Barberfield. Amanzi ayahlupha kulamanye ama-flats vele ukuthi amanzi afiki phezulu. That's why in the past weeks sizama ukubanika i-relief sibathumezela amabhawuza but into ezinjalo they are temporary solutions. Thina ezanu PF sibuya nama-permanent solutions njengoba ubona ukuthi singakhangela igwayishangani late to completion i-pipeline leyana iyadonsa iyabuya funapha ngaphi koBulawayo ingafika. Those are permanent solutions ezenzani ezizanika abantu koBulawayo i-relief.
Umfundisi Frank Mhlanga we-United Zimbabwe Alliance uthi abantu abavotele yena lebandla lakhe ngoba abanye sebehluleka.
EBulawayo North abantwana ama-youth abalamsebenzi batshola besifa bebulawa yintshengu. Siza kuqeda konke lokhu njengombuso we-United Zimbabwe Alliance Party. Mina ngingu-MP weBulawayo North Constituency. I'll make sure ngizayenza ukuthi la siyangena abantu bathola inhlala kahle abantu baphile kahle elizweni bakhathele ngakho konke lokho bekusenzakala 43 years yonke le lo 23 years yonke le kwangena futhi okunye abantu bakhathele lokuthi bavota futhi 2018 ukuthi awana la magama khona awayenzanga lutho
ozamela isizwe collection for change unkosazana mina endle gumethe uthi uzasebenza gadalala ukuthuthukisa ezemfundo lokufaka amapolice amaningi esigabeni
izakhangela ukuthi esigabeni sonke siyenelisa ukuthi sithole imfundo e-affordable for abantu bethu ikakhulu lezindawo ku-constituency ezidinga ukuthi sakhe ama-government schools ngoba abantwana bahamba umango omude ukuthi bathole izikolo zikahulumende ezinye izigaba zethu azila ma-police base aseduzane kuzayakhiwa i-police base ikakhulu emahatshula
asaziyiziyo salankomoni kukhetho lwangolwesithathu namhla bekuyilanga lokugcina lokukhankasela ukhetho okusemthethweni ngiyimele studio 7 igama lami u-Ezra Jesus Bani.
Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amagoda kamnumzana Donald Trump wayengumongameli wakule Melika akhulumisana leziphathamandla zentshilongo ye-Fulton County e-Georgia ngokuthi uzahambiswa nini kuleyo ndawo njalo uzaphathwa njani njengoba engumuntu owayekhokhela ilizwe leMelika. UTrump labanye bakhe abafika phose yamathumi amabili bethiswa amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Bakhala abazali abalabantwana abalesifo se-cerebral palsy abathi kunzima okumangalisayo ukubenzela konke abakufunayo. Abezempilakahle labo bathi loba kunjalo balakho ukuphathwa ngemfanelo abantwana abalesifo lesi, kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi isifo se-cerebral palsy sibangelwa yikungathuthuki uhlobo kobuqhopho ebantwaneni okwenza abalaso behluleke ukuhamba bengasekelwanga. Uphenyo olwethulwa ngucamfundo eTrinken Flagan labanye bakhe ngomnyaka ka-1996 kugwalo abaluphanyayo-ke enkundleni yengxathi zezempilakahle eye-Semantic Scholar lwaveza ukuba abantwana phose ababili phakathi kwabazinkulungwane balesifo lesi semaphandleni ke eZimbabwe. Beveza njalo ukuthi abafika phose abathathu lengxenye phakathi kwabazinkulungwane batholakala-ke emadolobheni balelesi sifo. Abanye abantwana balesi sifo bathi bathwele nzima ngoba kwesinye isikhathi kuyabasinda ukubanakekela ngendlela edingakalayo njengoba bedinga ukuncediswa ngakho konke empilweni. Unkosikazi Lindiwe Siziba ngomunye olomntwana olesifo se-cerebral palsy.
Ukuhlupheka kwethu akupheli ngoba noma izihloko sibesindothi lethu umntwana wakho lo okhasayo ukuthi babe sebemkhipha amaphampa babe sebemenza babona ungumsebenzi onzima and abamkhawunti futhi kulo muntu.
Unkosikazi Siziba uthi kuyabiza esikhwameni ukuba lo mntwana olalesi sifo.
Impilo yomzali ole mntwana ole-cerebral palsy inzima. Very hard. Umashale zathi sefakwa kungela khonapho wena sukhangelena kodwa labanye abantwana futhi abafuna ukuthona ubabona.
Umnumzana Time Baluwa umqondisi we-Lush Zimbabwe egcina abalelisi simo se-cerebral palsy, isimo se-autism lesimo se-Down syndrome uthi sebebone ukuthi indlela enhle yokunakekela abalezimo ezinje ngeyokuhlalisana labo lokusebenzelana labo ikakhulu besezindlini.
Live together with them and include them meaningfully in every
lingaphongi kuhlala labo kuphela kodwa libanikeza ithuba kungaba endlini emsebenzini lakunhlanganiso ezijiyeneyo bambe lani ndawonye la
othe kuqakathekile ukuba bethole uncedo lwe-therapy lokunye okungabasiza.
Yes, last Zimbabwe we've got occupational therapists and physiotherapists.
Silama occupational therapists lama physiotherapists asebenza engena la kuZulu kuhlanganisela emizini efana le Glenora eZibare Sekwa eMbare Marlborough lezinye.
osakhulayo uEstad Phayathi othe ngozwelo alalo wakubona kufanele ukuthi asebenzele abantu abalezifo lezi ephathisane labo noma kungela nhlawulo.
I noticed that and realized as well that they were.
Nanzelela ukuba abanye babo babecina bechiya izifundo zabo, abanye njalo behlukumezwa. Ngazitshela ukuthi lami ngingaphathisa.
Unkosazana Chipo Msoro oyi-occupational therapist uthi kuqakathekile ukuba abalezifo ezinje befundele ukwenza konke abakufisayo.
So this includes activities of daily living.
Sinikeza i-community based therapy ngokufundisa abe home based care labazali babo ngendlela zokubanika i-therapy ngekwabo belapho abahlala khona.
Inhlanganiso yeLashi Zimbabwe inceda abantu abaningi abanezifo lezi. Ngiyimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Ntambe.
Amabandla amakhulu ancintisa kukhetho olukhulu luzaqhutshwa ngolwesithathu athi aselungiselela ukuvotela amakansela amalunga edala lepalamende lomongameli. Kubika uNokuthaba Dlamini oseVictoria Falls eMatabeleland North.
Unkosikazi uSethulo Ndebele obubandla le-Citizens Coalition for Change CCC ngomunye wabamelele ukhetho lolu.
Siyabhoda abantu bakhala ngemsebenzi ukuthi khona labo besebekhathele eGoli ngabahlalanga kuhle. Bafuna ukuthi khona bathole imisebenzi khona lapha ezibhedlela. Siyaswelakala ngitsho le-ambulance uze kuthiwa kuqala kufunakala imali eyokuthi ikususe etholotho ehospital ikusa empilo. Thina njengebandla le-CCC sithembisa impilo for umuntu wonke, sithembise imfundo for umuntu wonke ofanele ukuthi ngabe uyafunda.
Umnumzana Richard Moyo, umgcinisihlalo webandla leZanu PF esabelweni seMathebeleland North, uthi sebegqibile umkhankaso wokhetho oluzayo.
Sebemele ukuphelana lamagezi kusukela kusasa bazokudeploya ukuthi ama-polling agent elala ekuma-stations kusasa ngoba ama-stations ethu avulwa ngo-7 ekuseni nge-Wednesday. So ukuze belala sebekhona la things they will be deployed by izeki lama-parties they deploy abantu abazabamela kuma-stations angkhona. Otherwise konke we are more than ready and siyasuthiseka ukuthi sesakhuluma labantu, abantu basithembisile ukuthi they will vote resounding for ZANU PF.
So onwentisa ukumela uZulu edalele ephalamende eWange West ekubandla le-MDCT umnumzana Somveli Dlamini laye uthi sezingabotshwa.
Kuma-polling agents sifakile ama-polling agents indawana yonke nje ye-constituency ngaphandle kwendawo ezilutshwana ezinzima ukuthi siyefinyelela kizo. Njalo asenelisanga ukuthi sifake ama-polling agents wonke adingakalayo ngenxa yezizathu ezithize kusukela kuma-resources kusukela njalo lekuhambeni amanye ama-constituency ama-polling stations akhatshana.
Ozancintisa eWange Central ekubandla le-CCC umnumzana Daniel Molokele uthi sebelungiselele umsebenzi omkhulu.
Umsebenzi wethu ukhankasa uhambe kakuhle, akuzange kube lokulwisana kumbe udlame. Ngakho-ke siyakubonga khonokho ukuthi lapha eWange kulokuthula. Ama-polling agents lawo so far sibhizi ngomsebenzi wokuthini siwadeploye, konke kusahamba kakuhle, akula ma-complaints.
Abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.6 million babhalisela ukuvota kukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Omanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokhetho olukhulu oluzayo eZimbabwe.
Ibizo ngingu-Witness Dube engathi engu sosiba wezokuphumiswa kwemibiko kubandla le-MTC. Okwamanje nje sengililunga le-ZANU PF elingela othile engathi ngiphiwe ukuthi ngikwenze ngaphandle kokukhampenela ibandla leZANU-PF. Bakithi engikubone kuZANU-PF kumarali angu-6 engiwahambileyo kungitshengisele nje ukuthi ku-opposition hayi kusasemnyameni, kusakumnyambambile, ikhatshana kakhulu i-opposition ukuthi ingakwanisa ukuthi ibuse ilizwe yenze ngcono kuleZANU-PF. Ngoba ungakhangela inhlelo zeZANU-PF, indlela okuhlelwa ngayo amarali, indlela ibandla lakhona elihleleke ngayo, indlela elibeka khona sobala inhloso yalo esingathi iagenda ebantwini. So akungeke nje kwafakwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu babone ibandla leZANU-PF sekuphumile embusweni, ngoba lenza kuhle kakhulu, liyabeka inhloso zalo kuhle. Ubukhokheli balo buyakwazi ukukhulumisana nabantu, kanti njalo buyakwazi ukugcina abantu, kanti njalo bulombono oyakude okokuthi kungasilo daba lwama-sanctions lolu iZimbabwe ngabe ngelinye ilizwe elimangalisayo elabantu abaphila impilo ecwebezelayo.
Nginomthandazo esizalwane saseZimbabwe sithi indini. Ngithemba wonke umuntu ukhathele. Wonke umuntu ukhathele, ngiyathemba ukuthi o-overseas, osekhaya, osebenzayo, amatitsha, amanesi, nabo bonke abantwana beseZimbabwe abasebenza nabangasebenziyo. Ngitsho ney'ngane nje nabantwana sebekhathele ngomumo oseZimbabwe up to date. And ngiyathemba ukuthi sonke nini siyakwazi ukuthi ukuze sitshintshe isimo lesi esisekhaya, kufanele senze into eyi-one. Kufanele siphumeni sonke ngobuningi bethu siyoyenza utshintsho, siyenze umehluko. And ngiyakwazi ukuthi iningi lethu lizathi akuyarigwa noma singavota wenze umehluko. At least indoda ifizamile, zama uzoyenza umehluko, noma kungayehlula nje, noma kungayehlula, uyabe uziqhenya ukuthi uzamile. Ubazamele abantwana bakho, ubazamele abazukulu bakho.
Thethelebe ukhulumayo u-energy futhi bavulelwa amacala, kodwa lanamhlanje abazange bebotshe. Njalo siyabona kulo kunqatshelwa kwentatheli izindaba ezifana lo Chris Maroleng wakwele South Africa osebenzela iphephandaba elizimeleyo ngentathelo zendaba ze-7 okungekho emthethweni konke khona lokho ukunqatshelwa kwentathelo izindaba. Ukhetho kuzoba lukhetho olukhululekileyo, kumele intathelo zindaba zivikelwe, zithathe lazo izindaba nothi sibone laba abayibo abalobudlelwano nobongameli babasebenzela amaphephandaba kahulumende kuyibo abavunyelwayo. Njalo kukhona okwenzakileyo i-postal voting, sibone amapholisa bekhoqwa ukuvota phambi kwabakhulu babo. Okungekho emthethweni kanjalo siyazi ukuthi ivoti yakho, ifiso yakho, and abamabandla aphikiswayo bengavikelwanga ukuthi labo sokusizakala i-postal voting ukuze bethumele labo ezabo inhloli. Yikho engubonayo mina ukuthi ukhetho impumela yalo ivele ingaphikiswa ngabaningi, akusoze kube lukhetho olukhululekileyo ngoba umthetho nemthethwandaba akusebenzi ngokufanayo.
Ye, laba ngabanye abasithumezeleyo amazwi abo kunamba bekhuluma ngezokhetho. Sike singene-ke kufacebook yethu VOA Ndebele, liyakwazi ukuthi kumele lenzeni sonke isikhathi. Ingakho lito njalo lokuthi phela kumele lithande ipheji lethu, thande kakhulu kwenze ukuthi ungene uhlale ukukhangela ukuthi kulani, kulakho ukuthi uphoste njengabanye abaphostileyo lamhla-ke. Sibone-ke ukuthi kulobani. Fred Nyoni uthi kawini undoda, kawe wini emakhaya phela uthamisa bakithi, ngoba emadolobheni siyakwazi ukuthi i-game over, kodwa emakhaya lapha kungaba nzima. Kuzobuya-ke uPhesi Chimbe uthi hayi bakithi, libusa ibandla leli selisithwale lisenzima, akube lo tshintsho kwele Zimbabwe. Kuzobuya njalo loBrian Nkosi uthi ngangene umfana kangene azivoteni sibone ukuthi kungenzakalani. So uzobuya-ke uLuckness Mdluli, uLuckness uthi kathesi-ke ngikukhumbuza kudala laphana, on your marks, get ready, go, we are ready Zimbabwe. Kutho njalo ubhale ngesilungu lapha-ke, liyavunyelwa ukuthi libhale phela nangesilungu nxa lifisa, kodwa phela kukhona ikhasi lesilungu. Kuzobuya njalo uMambo Zibusiso uthi I can't believe ukuthi kusasa sibili kusabe sile Zimbabwe entsha nxa sokungene umuntu omutsha. Siyakuzokhona ngapho-ke Zibusiso Mambo, kulabanye abahlekelelayo kona bafaka phela okukikiki esibaziyo sonke. Ye, kodwa sesifika-ke phela emaphethelweni. Ndingakhohlwa phela ukuthi kule live talk namhlanje sabe se pouca mo que todo colo olusaio só que todo lhe acutou a mulher está tu e só se engarra tributo lhe tu se quer escanear que o nem e olhe para essa o que muito posso ter para o que estuve ilhale pelo escante se a boa cura.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.